indaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani nthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
indlela abathi bathethe ngabantwana ayilunganga. Sivele emhlanganweni lo CEO sesimtshelile ukuthi kabhalele uminister wakhe, siyakuya uminister kusasa. Asimi ukungena emakilasini uminister aze abuye lapha.
UZulu wakobulawayo utshengisele namuhla esibhedlela sempilo ekhonona ngokubandlululwa kwabadabuka emathebeleland ekukhethweni kwabafundela umsebenzi wokuba ngabongi kulesi sibhedlela.
Yikho lapha nje amapholisa avike nje abasukela nje apho ngokubabambe sekabopha nje okulolunya phakathi lokubagijimisa nokubadosadose okokuthi vele kade bevele nje bezimisele ukuthi kumele babambe abantu laba abaziwayo ukuthi vele balwela amalungelo kaZulu.
Amapholisa abophe amalunga ebandla le-MDC amathathu eHarare ewetheza icala lokusiphatha ngendlela elobudlwangudlwangu. Lamhlanje sisungula inhlelo zokuhlaziya izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF ngamazwe angentshonalanga ngesikhathi umanyano we-SADC uhlangana usekela umkhankaso wokuthi zesulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu wakobulawayo utshengisele namhlanje emanyene labebandla lezaphu esibhedlela sempilo bekhonona ngokubandlululwa kwabadabuka emhlubulweni wemathebeleland ekukhethweni kwabafundela umsebenzi wokuba ngabongi kulesi sibhedlela. UMike Wobe weStudio 7 usethulela lolu daba esilulotshelwe intatheli yethu uBathabile Masuku.
Iningi labatshengisele namhlanje abadabuka emhlubulweni weMatabeleland bakhala ngokuthi bayancindezelwa ekukhethweni ukufundela umsebenzi wokonga esibhedlela sempilo, bethi lokhu kumele kulungisiswe ngokuphangisa. Umnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi indlela abakhethe ngayo abantwana bokungena kuhlelo lokufundela umsebenzi wokonga lonyaka ayiqondanga.
Indlela abathi bathethe ngayo abantwana ayilunganga. Sivele emhlanganweni lo CEO dikasela ngitatshela ngobani incwadi yathi bami ukuthatha abantwana. So lokho against policy ye government. Sesimtshelile ukuthi kabhalele uminister wakhe, siyakuya uminister kusasa. Asimi ukungena emakilasini uminister aze abuye lapha azolungisa indaba le eyonakele.
Umnumzana Solwayo Ngwenya, umqondisi wempilo, uthi abantu kababekezele ngoba kusalindwe ukuthi kulotshelwe ugatsha lwezempilakahle ngoba bona bengelamandla okuguqula osokukhona manje.
Ngiyalibona sibili ubuningi benu, ngiyafisa ukuba ngomongikazi ngisebenze lathi. Kodwa okwakathesi kukhanya kule nkinga ezikhona. Siyacela ukuthi libe ngabantu bokuthula, indaba le izasiwa khonale eHarare ngoba into zonke zivelela khona ngale. Thina silawo amandla anganani ukuthi sitshintshe izinto ezila.
Umnumzana Mlungisi Moyo, ongumhlali wakobulawayo, uthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi asebenze kibo, njalo kumele abantu baphiwe amathuba afanayo.
Silapha ngenxa yendaba yokubana kunesing abantwana kade bethathwa, sinanzelela ukuthi kukade kuthathwa abantwana abangasobe region le. So thina sithi njengabantu beZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe lelungelo lokusebenza kibo, njalo ephiwa amathuba afananayo. Kungabi labanye umhlobo wabantu ukuba yibo bodwa abathola imisebenzi abanye bengayitholi. Njalo sinanzelela imisebenzi enjengenesing ukubana nxa uzathi uyesebenzisana labantu uzasebenza njani lami lwabo ungalwazi.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ongumhlali wakobulawayo, uthi uzoxhasa abantwana bakobulawayo abancishwa indawo zokuba bafunde ukuba ngomongikazi.
Ngizomela udaba lwabantwana abakomthwakazi abancitshwa ukuzofunda izifundo zobumongikazi kobulawayo elizweni lami. Yindaba engibuye ukuzoyibona ngikhangelisisitshwa ukungena la. Sithe sikhangelisa sasifica ukuthi ule recruitment okuthiwa yenziwa through the line sima. Kumele abantu baqhatshwe manqamu bekhangelwe. Sanazelela futhi ukuthi nxa ungena lapho uyafica omongikazi abaningi ngabesishoneni.
UZulu wakobulawayo uveze ukubambana njalo lokuthi baya badlululwa nxa kufika esikhathini sokuthi bazithuthukise ngendlela ababuye ngobuningi ngayo bezitshekisela. Bathi bayafisa ukuthi lowo onguye owenze leli phutha aphume bembone baxazulule lolu daba ngoba kungalungaki ukuthi babuswe endaweni yabo. Udaba lolu lilulotshelwe ngubathabile Masuku lalubalelwa nguMike Hoye.
Amapolisa eHarare namuhla abophe amalunga ebandla leMDC amathathu abalisa ukansila weMarble Rain umnumzana Denford Nkadziwore, umakomborero aruzivishe lomnumzana Jonah Matoratora ebethesa icala lokuziphatha ngendlela elobudlwangudlwangu i-disorderly conduct. Abathathu laba babotshwe ngesikhathi behlabela bephambi komthethwandaba kamantshi lapho ekade belande ukuya kuzwa udaba lwabalitshumi abaphila ngokuthengisa esitaladeni ababotshwe kumalanga asanda kwedlula besetheswa icala lokutshaya ipolisa. Abalitshumi laba bakhululwe inkantolo ngemali yesibambiso engamadola alikhulu umuntu ngamunye. Omunye wabo Hilton Tafadzwa Tamangani ufele estokisini ngempela viki ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapolisa. Igqwetha labathathu ababotshwe namuhla laba umnumzana Gift Mutisi uthi bazalala estokisini namuhla bamiswe emthethwandaba kusasa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu laye obesemthethwandaba namuhla umnumzana Charles Nyoni yena osole kakhulu amapolisa esithi besingekho isidingo sokuthi abophe abathathu laba.
Isenzakalo sanamuhla lesi yisenzakalo esidanisayo nje njalo esibuhlungu kakhulu ngoba ababotshiwe bababili bengaqinisile kodwa bebuye nabo ukuzobambelana ndawonye nalaba ababotshiweyo abaseleyo abayitheni amavenda lawa ade bephambili kwenkantolo ukuthi baphiwe ibheyili yabo. So bathe nje beqeda ukuphiwa ibheyili yabo sebephuma laba sebehlabela njengabantu ade sebethabile nje ukuthi ibheyili ade beyikhalela eyagcina umngcwabo esebhubha ngendaba yokuthi ibheyili wayenxitshiwe sebeyiphiwe. Yikho lapha nje amapolisa aveke nje abasukela nje apho ngoba bambe sekakupha nje okulolunya phakathi lokubagijimisa nokubadonsadonsa kokuthi vele kade bevele nje bezimisele ukuthi kumele babambe abantu laba abaziwayo ukuthi vele balwela amalungelo kaZulu. Yinto ebuhlungu yokuthi siphakathi kokukhala ukusishiya kukathafazwa simkhumbula nje siphambili kwekhothi amapolisa abuye ebesekupha omakomborelo lo-Denford lomunye wabo. Akula charge abayiphiweyo, akula cala abaliphile nje but lapho ngoba kupha nokubahlukumeza nje. Lokho okuthengisayo sibili ukuthi amapolisa la azimisele ukusebenza umsebenzi wawo belandela ezembusazwe njalo benesayidi abalithathayo. Yinto nje edanisayo ngoba bahola imali evela kithi thina abantwana bezimbabwe.
Amapolisa ngathi mhlawumbe bephule umthetho ngokutshengisela bengelamvumo ngoba sibone behlabela bebuthene bephambi komthethwandaba.
Hayi, bengathi njalo sebefuna nje ukuqamba amanga njalo nokuthola nje into yokukhuluma. Kodwa nje phambili kwendlu yekhothi kulomnyango omkhulu lapho abantu abaphuma khona. Abantu laba bathe bephuma nje phandle baziqalisele ukuhlabelela besehlika ama-steps ukuthi baye ndawo ezishiyenina lapho abavile khona. Akula kudemonstrate lapha ngoba vele liphuma ekhothi lizambela lizihlabelela njengabantu abaphiwe ivithi. Ayisonto yokuqala leyo kwenzakala nxa umuntu ephiwe ibheli. Lokhu kuvele kwinto enzakala ngabantu abaningi nxa ukuthi imoli yabe ibutheni nje abantu sebethabele ukuthi umuntu akuphiwe ibheli kodwa amapholisa lawa akamnanga gosi awazi vele injongo yawo kanye lokuzimisela kwabo ukuthi vele wangadinga siphi indlela ezokudinga icala ngazo ezokuthi laba abantu bacikise belala esitokisini bebaphithisa icala abangenalo.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usemise iholo labodokotela asebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi lokuswelakala kwemitshina lemithi ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Tawanda Zwakada osabambe isikhundla somsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi banengi odokotela abangatholanga iholo labo. Uthi bazama ukukhulumisana lenhlanganiso eqhatsha odokotela eHealth Services Board ukuze babekwazi ukuthi kwenzakalani. Uthi okwamanje sebebumbe isikhwama ebulenjini bokuxhumana obe-internet esokunceda odokotela abangatholanga iholo labo ngomfumfu. Udokotela Zwakada utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuyaba mangalisa okwenziwe ngumqhatshi.
Journalists are saying they are following their proper decisional procedures, citing that no work, no pay, but that move is not capacitated in any way, or they think that maybe out of desperation we are going to come back next for that how cheap salary.
Kukhanyakazani okwamanje abafakanga iholo labodokotela abanengi. Sizakuhlolisisa lokho ukuthi kuhamba njani.
In our pay day 14 September we got a salary, but come 14 October we didn't get.
Sijayele ukuthola iholo lethu phakathi kwenyanga.
As an association, we're trying all can to address this problem, this challenge that has befallen our doctor. So it's not much, but we're trying to put up a crowdfunding maybe to at least use this financial burden on our doctors.
Kuta latisi ya zamu kuti sitingatinga okwe imadlana kuloku ke ebulenjini okubizwa kuthiwa i-crowdfunding. Ngokwe imadlana sibili akuyi ndawo kodwa kuzanceda odokotela asebethwele nzima. Okwamanje siyehluleka ukuthi sibuyele emsebenzini. Nxa besenze nje asikwazi ukuthi kuyaphetha ngani konke lokho.
Our salary is being eroded by more than 1,500%.
Udokotela Tawanda Zwakada ngosabambe okwesikhatshana isikhundla somsekeli somkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezitheso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZanu PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zitheso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu.
We gon' fight, we gon' fight, we gonna fight, we gon' fight, all right. Inhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC emhlanganweni wayo oqhutshelwe kwele Tanzania ngoNcwabakazi lonyaka inqome ukuba umhlaka 25 kulinyanga uza kuba lilanga lapho amalunga ayo azatshengisela khona isekela eleZimbabwe kunkuthazo yokuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe angentshonalanga zesulwe. Umbuzo kwabaningi ngothi kambe lezi zijeziso yizona ezibangela inhlupho ezibhekane leZimbabwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations, ikhansili yalinhlanganiso i-Security Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kazulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Incutshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesa iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions
afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo eleZANU-PF affecta ama-individuals abantu thizeni. Ibandla elibusayo eZimbabwe laselisebenzisa ama-sanctions njengepropaganda eyokuthi ama-sanctions lawa afakwe phambi kodwa sikwazi ukuqhubekela phambili. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966, iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso i-United Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayebusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe e-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza urhulumente kamnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibe njalo zenqabele amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza ezamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi usasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela ayikuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi iwona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-blue roof ngabe vele kayikho. U-Emmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezimantofontofo, ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofuntofu loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Imelika layo ngenye ethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho ezifana leze-EU ngo-2003. Lazo-ke bezilokhu zivuselelwa kanti-ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka. Umeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nicholas utshele Studio 7 ekugqitshweni komnyaka ophelileyo ukuthi lezi zijeziso zizahlala kuze kuphele ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe lokungahlonitshwa komthetho.
Sanctions that exist are executive branch sanctions on 100.
Uhlobo lokuqala izijeziso ezenqabela abantu abathile ukuthi kube khona abakutholayo eMelika kanye lokubavimba ukuya khona.
From providing economic benefits to those people.
Nyakenye iMelika ethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018 izidera. umnumzana Nicholas uthi lalapha ke kukhona ukufuze kwenziwe eZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will mean
umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo 2013.
Of the debt that Zimbabwe has to those organizations.
Ingcitshi kwezombusazwe zitho kufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla ngaka ekhanda. Melesulu 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamhlanje sihlaziya umkhankaso wokuthi izitsheziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF lamankampani lobudlelwano laleli bandla zesulwe owenziwa ngumanyano weSADC. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abezempilakahle sebekhuthaze abesifazana abakuhlelo lokunatha amaphilisi ehlisa igciwane lengculaza emzimbeni ukuba bayehlolwa isibeletho kusasemasinyane ngoba imvukuzane isivame ukubulala iningi labomama abaphila legciwane lengculaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi omama abaphila legcikwane lengculaza abakuhlelo lokuthatha amaphilisi okwehlisa leli gcikwane emzimbeni bahlale besiyahlolwa imvukuzane yesibeletho ngoba isibulala abanengi. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi laloba umuntu ezinathela kuhle amaphilisi imvukuzane yomlomo wesibeletho iyabasusela ama ngakho kabahlolwe sikhathi sonke.
Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa iscreening hayi akula nkinga, kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi. Kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyane, ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siyaku 6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operateki.
Uqhubeke ekhuthaza ukuthi labo asebaqeda ukuzala ukuba bakhutshwe isibeletho.
Zama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngesikhathi 6 months, 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube imvukuzane ngoba imvukuzane yabe sekuthi late. Njalo labo mama sebaqeda ukuba labantwababo ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso, bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu.
UDokotela Ngwenya uthi imihlobo yemvukuzane yesibeletho miningi, kodwa isuka ibe lobudlelwano legcikwane lengculaza ibe isihlasela ngolaka. EZimbabwe uthi ikhona imithi yokuvikela imvukuzane, kodwa ayeneli umuntu wonke.
Kwamanye amazwe abantwana bayahlatshwa ama-vaccine la kuthiwa ngawe human papillomavirus bengakafikisi iminyaka engu-12. Manje lapha akukhona ama-vaccine angikhona, kodwa akayeneli ukuthi umuntu wonke yatsho. Njalo nxa umuntu vele eselawo okuvaccinethwa kabe kungasasizi kangako ngoba umuntu uyabe sekhulile.
Uqhubeke echasisa ezinye izibonakaliso zemvukuzane le uNgwenya.
Kwenzakala ukuthi kwesi sikhathi ungezwa lutho usiza udoktora esekudlile kudala ngaphansi sobeyasiwopha igasi. Okaningi omama kuvange ukuthi umuntu angahlangana nalo babo emacansini kukhanya umuntu usebleeder, yiyo into ekhanya masinya ukuqala.
Kodwa uthi zikhona indlela zokwelapha imvukuzane le.
Imithi yangkhona imvukuzane kumele ilatshwe nxa isaqalisa, iyaye siyayi-operator umuntu asile kuhle. Nxa yokuthi sihambe kakhulu ihanjiswa ku-radio therapy, yiyo lezi zinto ezingane ziyayenzikiwa.
Umkhokheli welinye lamacele awe-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumvukuzane yebele wasungula inhlanganiso ekhankasela imfundiso yokulimukisa ngemvukuzane imikhuhlane yebele kanye lokwehliswa kwentengo yokuyelapha.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo, ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yi-cancer. Sakhankasela ukuthi i-cancer kwi-treatment yangkhona ichiphe phela, ngokuthi kathesi sizathola ukuthi kulezibhedlela ezimbili kuphela ezelapha i-cancer. Yibulawayo impilo leparingathi yeHarare. Bonke abantu eZimbabwe kumele ukuthi bahambe belase ezibhedlela ezimbili lezi. Akungeke kweneliseki. Ngakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube le mithi ezibhedlela okuthiwa yi-chemotherapy. Kube le mitshina omamogram. Kube le mitshina ekuthi kuyenzwe okuthiwa yi-radiation therapy. Ukwenzela ukuthi phela imvukuzane ingabanjwa. Isicobodiswe phela iphele. Njalo senza ukuthi abantu bephumele egcekeni. Ukuthi beqala ukukhuluma ngomkhuhlane lo, abantu bekunzima ukuthi bekhuluma ukuthi bale mvukuzane, bekuyinto akade sesabeka akade iyimfihlo.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer awareness month, ngoba isithethe imphefumulo yabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Imvukuzane yomlomo wesibeletho yona ibika sekuyiyo ekhokhelayo ekuthatheni imphefumulo yabesifazana abakuhlelo lwe-art therapy. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Abantu sebekhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakoBulawayo, e-UBH leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini kusasa ngolwesithathu langolwesine ngoba kabaselayo imali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi amalunga ayo asezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesihlanu maviki wonke. Uhulumende aze awengezelele iholo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Nevanya Wunzwi.
Izinto azimanga kuhle baba. Kukhanya izinto vele kathesi ayisokunzima kakhulu. Ababalisi abaningi vele abasakhwanisi ukuya emsebenzini. Izini laba abahlala ezikolo, izikolo lezi ezamaphandleni emareserva laphana, labo vele even ukuathenda ama-lessons abasakhwanisi because ungahamba emagrosha lapha abathenga khona izinto vele sezi dura. Abaningi bangikhona vele abahlali khonapho, kumele bagade baye lapho okulezihlobo nama-relatives abo. So okwakathesi ababalisi abaningi bathi bona hhayi khanya sokuwomile kakhulu kokuthi kona hhayi asisakwanisi vele, imali yesikhwala vele ilutshwane kakhulu, ayihambelani lalokhu okumele sikuyenze thina njengababalisi.
Ukuze umbalisi enelise ukuphila kuhle ngenyanga lifuna ahole malini?
Okwakathesi njenge-PTUZ sithe thina vele asikhale kokuthi kona uhulumende asengezele imali. Esikufunayo ukuthi kona imali kade sihola mhla ka-1 October ngo-2018 which is around $500, bangasinika yona leyo. Then besithi bona every month then siyosesebenzisa i-interbank rate kungaba ngcono because okwakathesi izinto ziyatshintsha almost every week. Ungakhangela i-fuel almost every month kumele itshintshe, ungakhangela i-vesa layo kumele itshintshe, ungakhangela amanzi la kumele atshintshe, emagrosa vele abaningi vele abasafake ama-prices. I-weekend edluleyo leyi ababalithi besanda kuhola mina ngihambe ngayo ejotsholo, ejotsholo ngihamba kwenye i-supermarket yakhona ko-Game bafuna i-cash kuphela, and i-cash leyo vele ayitholakali, abafuni i-swipe, abafuni i-co-cash.
Umnumzana Nevanya Wunzwi ngowenhlanganiso ye-PTUZ. Isikhathi sesidliwe nguMangoye olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.